Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 3 kuMpandula 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu abalezi mota kazibe roadways bazirejiswe zikompyuthe lezupho, hayi ukuthi abantu baza kuthiwa lonke ngenani kuzupho, bangangena kuzupho abasabhadalwa kahle, babhadalwa after 3 months.
Ibandla le-MDC Alliance selikhuthaze uhulumende ukuthi alungise elithi yingxabangxoza ekukampani yezupho ngokuvumela ezinye imota ukuthi zithwale abantu.
Lusizi ngokuthena kwababa uJohnson Mkandla. UJohnson Mkandla ngumuntu wokuqala ngapha esigabeni seMathebelelendi esokuthi akhulume kudaba le-ground lomgadi ngesikhathi vele lelo kudabala lizila lapha eZimbabwe ukuthi likhulume.
Wayengumanje kobulawayo njalo elilunga lebandla le-ZAPU umnumzana Johnson Mkandla kasekho. Woza Friday namuhla silomculi weRumba uHonest Khamanga odume ngegama lokuthi Madala Boy ephethe indlalaje lakhe elitsha alethule ebambisanelo Ellen Ndoda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ibandla le-MDC Alliance likhuthaze uhulumende ukuthi alungise elithi yingxabangxoza kwinkampani yezupho ngokuvumela ezinye imota ukuthi zithwale abantu, njalo lanikeza uhulumende amacebo okwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 emabhasini la. Obona ngenhlelo zemota zokuhambisa kuleli bandla umnumzana Settlement Chikwinya uthi amacebo la abalisa ukuthi abantu beqhelelane emabhasini la ehlanzwe kokuphela, njalo wonke owagadayo avale amakhala nomlomo nge-mask. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende ngalolu daba, kodwa uhlezi esithi kufanele kusetshenziswe amabhasi lemichova ezukho ngendlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19, njalo uzengezelela lezi izimota. Ukhuthaza amapholisa ukuthi ahluthune imota ezingabhalisanga kwinkampani yezukho, kodwa zithwala abantu, njalo okwamanje abazigadayo sebezabhadaliswa imali yefayini. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxa nomnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance.
Sonke kambe si-over 13 million eZimbabwe sokuza kuthiwa abasigadi izupho. Emadlambuzi ayikho izupho, eTsholotsho ayikho izupho. Amatitsha okuthiwa kayefundisa emaphandleni uzahamba ngani, njengoba amabhasi wonke ayihamba emareserva sathathwa ayasebenza emadolobheni. Kambe izupho leyo efoselwa abantu ngenkani, kunani kule nyosimbe kugcwele imfayo nale COVID ukuthi uthi abantu bahle batshabalale, bakhwehlelane, baphefumulelane, akula okuthiwa social distancing, abantu baphonga ukuhlala kungani zinhlanzi ezisemagabheni.
Manje udaba lolu lungalungiswa njani, njengoba sibona ukuthi ayisikho kwakuqala ibandla lakho labanye bekhonona ngenkampani yezupho kumbe ukusilela kwemota zokuhambisa?
Mina asifuni udlame, kodwa mbona ngani abantu kabalandele i-constitution eyokuthi uma sebehlukumezwa bona benzani. Ukuhlupheka kuzala izimfa eziningi, i-depression le-stress ukuthi ingqondo ingacina sidubekile, umuntu uyaphongua uzokuthiwa uwile. Abantu kabavuse umhlongo bakhangelane lesilo, hashi ukuhlala lisithi liyahlukumezwa lina lingazivikeli. I-constitution yeZimbabwe ithi kule self-defense. Uma wena sobona ukuthi sebefuna ukuthi uyengena kuzupho usazi ukuthi ungabamba umkhuhlane we-COVID, ufanele ukuthi uzivikele. Thina sikwazi ukuthi imshikashika yaqala ngamaphoyisa, ngamapholisa sebevaliwe ukuthi bangasebenzisi amakhombi. Yizi iningi yazo izimota zamapholisa azama lawo ukuthi aziphilise. Sokungena labanye abantu labo abalezimoto ezincinyani ukuthi baziphilise. Kungenani sithi i-privatization ukuthi abantu abalezimota kazibe roadworthy, baziregistre, zikompite lezupho, hayi ukuthi abantu baza kuthiwa lonke ngenani kuzupho, bangangena kuzupho, abasabhadalwa kahle, babhadalwa after 3 months, bona bebhadalwe ngama RTGS, kodwa abantu abanye babhadala kuzupho ngamayusa. Konke lokhu ikuchaphaza abantu, ikuhlukumeza abantu, ikubamba abantu ngaphandle kwesandla. Kungani umakiti ungamfaka ekhoneni la uyeka eze kubambe intamo? Yikho ke siyacwicwiza sithi vusani umhlongwa, lizivikele. Thina be-MDC siyabe lokhu sitshela amazwe, sitshela ilizwe ukuthi into eyenziwa iZANU-PF ayilunganga. Khathesi selizabe lokhu lihlupheka lize likhohlwe ukuyarejista linqaphe kuvote ingcosana. Mahlaba ezulu, vukanini.
Lo mnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, esixoxelaye ekobulawayo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba sebeyizigidi ezidlula ezimbili lengxenye 2.6 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine. Lokhe uhlelo lolu lwasungulwayo elizweni sebesedlula isigidi esisodwa lengxenye 1.6 million abahlatshwe ijekiseni yesibili. Ngokutshona kwelanga layizolo kubikwa kulabantu abalikhulu lamachumi amahlanu lasitshiyagalombili i-158 abahloliwe batholakala bele-COVID-19. Leli gciwane libulele abalichumi lanye 11.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Wayengumantshi wobulawayo njalo elilunga lebandla lezapho umnumzana Jansen Mkandla kasekho. Indodana yakhe umnumzana Sikhumbuzo Mkandla uthi uyise obeleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithiyagalombili lanye i-81 ubhubhele edolobheni leli. Kavezanga ukuba uyise ubulewe yisifo bani. Uthi okwamanje sebelungiselela umngcwabo. Umufi obelwela ilungelo loluntu wake watshela engumongameli uMoyi umnumzana Robert Mugabe ukuba axoliswe ngokwenzakala eZimbabwe ngesikhathi sombhoxazo wegogorawundi. Umnumzana Mugabe wala ukwenza lokhu wathi umnumzana Mkandla wakhahlanyezwa ngabacatshangelwa ukuba balobudlelwano lohulumende ngaleso sikhathi kulandela isicelo sakhe lesi. Wacina ebaleka eZimbabwe wahlala kweleBhilithani. Uphindele ekhaya ngomnyaka ka-2017 uMugabe esesusiwe esikhundleni sikamongameli. Isikhulumeli sebandla lezapho umnumzana Patrick Ndlovu utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi umufi wayeyindoda emadodeni.
Lusizi ngokuthena kwababa uJohnson Mkandla. UJohnson Mkandla umuntu wokuqala ngapha esigabeni seMadebelelendi esokuthi akhulume udaba legugrawundi lomgabe ngesikhathi vele lelo bala lizila lapha eZimbabwe ukuthi likhulume. Bekuyisikhathi abantu bebotshwa bejikele jele ngokuvula umlomo nje uthi gugrawundi.
Akubeke sibulele amafitshane ngakhonoko.
Bamkandla ngesikhathi esebenza kugovernment engu-regional magistrate wabakwazi ukuthi acele uMugabe bekumeeting amtshele ukuthi avume igugrawundi, amtshele ukuthi alungisele laba abahlukumeza ngesikhathi segugrawundi. ngabe kwaba kuyinhlawulo kuyikuxolisa kuyikulabhela osekhambile baba umkandla i-government yakithi ayikalithathi lelo nyathelo nomgaba wakhona seziwahamba la kuphele sokubonayo ku-government kathesi nje imizamo yokuzama ukumbambada futhi ayikathathi inyathelo lokuthi ikhulume iqiniso ukuthi kwenzakalani ngoba uze kube le ndlela engqubela phambili kumele kukhulunywe iqiniso ngokwenzakalayo kwenziwa ngubani sesingadinga maybe ukuthi wayesenzelani kodwa okuqakathekile ukumgqoka ukuze sihloniphe sikhumbule abantu abanjengabo umkandla lalapho abanye abashabalalayo liqiniso kumele likhulume.
Lo ngumnumzana Patrick Ndlovu isikhulumeli sebandla lezapho ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekwaBulawayo. Umongameli Joe Biden weMelika namhla wethekelela isabelo seLouisiana lapho kulomonakalo omkhulu odalwe lizulu lesikhukhula uHurricane Ida elibhidlize izakhiwo eziningi lachiya abantu bengelamizi umlilo wamagetsi ukudla lamafutha ezimota. Izulu leli libulele abantu abafike phose amachumi amahlanu 46 eNew York, New Jersey, Pennsylvania lezinye indawo lakhukhula amabholoho izindlu lokunye ezabelweni ezithiyeneyo. Umongameli Biden uthi uhulumende wakhe uzanceda bonke abehlelwe ngumonakalo lo. Odabuka eZimbabwe ohlala e-Upper New York, umnumzana Busani Mbusontini, utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi baningi abantu ababhekane lo monakalo odalwe lizulu leli elesikhukhula.
Izulu lakho nasibilileli lanokuthi nxa likuthole uphandle kumbe udrive hayi impilo yakho ibisekudenja kakhulu.
Siyabona ukuthi-ke kukhanya ngani kulabantu abafika amathumi amane 40 khonapho-ke ababulele izulu leli endaweni zenezo ze-New York ne-New Jersey. So singathi-ke abantu sizwa kuthiwa bafisa ukuncedwa, bafisa ukuncedwa ngani ngokuzwa kwakho khona?
Ye, I think ngenxa yokuthi kusiba lezulu elinje elifulada izindlu, into yokuqala efunakalayo i-shelter. Kusuka ku-shelter then ama-long term umbama immediate you know needs ukudla, you know, lento ezinjalo njalo. So isikhathi abantu laba vele ngoba ama basement abaningi aseflood-ile, nxa seflood-ile indlu yakho ayisahlaleki. So somele umekele ukuthi izulu iqale lehle mbijana lamanzi ehle ukuthi kufakhume wona ama basement lawa izindlu zi-dry. But into eqakathekile yokuqala vele yi-shelter, then after shelter kuzafunakala into ezingokudla lokuningi.
Ye, so ungabatshela usethini abantu ngakhonokho-ke isehlakalo lesi?
No, ikwenza kankulunkulu. Into enje, anje besixoxa nje vele ukuthi mina kumke embazi kuthiwa ngo-Ida vele hhayi, omama kuthiwa ngo-Ida vele babe anthiwa balolaka. So ngibona nganikho kwenzakaleyo, ikwenza kankulunkulu kulanto esingakwenza. Oqatshele ukuthi nxa ukwazi ukuthi indlu yakho i-flooded ungathathi ama-chances ama ukuhlala kiyo ngoba ungenza ukuthi iwe. So hayi, nxa kule ndlu yakho i-flooded zama umzamo wokudinga i-alternative you know shelter for now. Lokhu kwenzwa kankulunkulu, akulathi esingalwenza, kodwa hayi i-government yalapha ngiyazi ukuthi izanceda.
Lo umnumzana Busani Mbusontini obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseNew York khonapha eMelika. Live Talk namhlanje sikhangela isimo sokumelana le-COVID-19 eZimbabwe kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19. Okwamanje-ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
I
Icala le Supreme Court kwele Melika lithi ngalesuze limise okwamanje umthetho esabelweni seTexas ovimba abaningi abafisa ukukhipha izisu esabelweni lesi. Abaphikisana lo mthetho lo bebefuna icala leli likumise lokhu ngoba baningi abalandela umthetho wakudala okukhipha izisu. Isabelo seTexas sithi akumelanga umuntu akhiphe isisu esesile nyanga leviki. Umongameli Joseph Biden uthi umthetho owethulwe yiTexas uzaphazamisa abantu abaningi eMelika ngoba ulakho ukwethulwa kwezinye indawo elizweni lonke. Lokhu kwethulwe yi-Associated Press lomsakazo we-Voice of America. Amapolisa esabelweni seZamfara kwele Nigeria adinga abantwana besikolo sekhaya abangamamathumi ayisikhombisa lantathu 73 abathunjwe ngabantu abahlome baphelela abacatshangelwa ukuba ngabalecatsha. Amapolisa atshele umsakazo we-Voice of America ukuba amalecatsha la kukhanya edinga imali yokufumbathiswa engakakhululi abantwana laba abagoqela abangamathumi amahlanu lantathu 53 abangabafana labangamathumi amabili 20 abangamankazana. Abadabuka kwele Afghanistan abaphumelela kuhlelo lwe-US lottery visa balakho ukwehluleka ukuya kwele Melika kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso ngumalecatsha eTaliban. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuba kuvaleke imingcele kwele Afghanistan kulokhu kusalungiswa amaphepha abaphumelele kuhlelo lolu olwenziwa emhlabeni wonke jikelele.
Ingcwethi zokulondolozwa kwembali zithi kuqakathekile ukuthi kube lembhalo yokulondoloza imbali yelizwe ezingasetshenziswa ukwenzela ukuthi ontanga bethole ulwazi kwelakusasa. Osakhulayo umnumzana Nyasha Kwazemba okumsebenzi wokulwela amalungelo oluntu njalo engumlobi ulobe igwalo lesihloko esithi The Struggle for a Free Zimbabwe. UMichael ve Studio 7 exoxa lomnumzana Kwazemba nalolu gwalo.
Leli bhuku ngilibhale ekubeni sengike ngahlala phansi ngabonisisa into eziningi ezenzakala elizweni lakithi ukuthi no, into ezenzakala elizweni lethu they need to be documented for the future generations zizobona ukuthi ilizwe leli sikilo sithi salikhulula kodwa hayi akuzange kusisize lutho. Kekho ibhuku leli sithi The Struggle for a Free Zimbabwe because asikaqedi ukulwa lokho esisilwa ukuze sizikhulule.
Njengo sakhula ayo kuyini okukhuthaze ukuthi ubhale lolugwalo?
Okunyenze kwangikhuthaza ukuthi ngibhale igwalo leli ukuthi ngibonile ukuthi elizweni lakithi ukhululekile ukukhuluma kodwa after the speech awusakhululekanga. Kukhona ukuthi unyamalale, kukhona ukuthi uchaywe, kukhona ukuthi kwenzakale something kuwe. So ukuze sibe le voice eningi ngicine ngihlala phansi ngabhala lolu gwalo ukuthi ngiye le voice yami eningi abantu abaningi bazokuzwa ukuthi hayi uGwazemba ulani alakho enhliziyweni. Ngikho kungenze nje kwangikhuthaza ukuthi ngibhale leli bhuku elizotshengisa ukuthi sime ngapi njengelizwe njalo siya ngapi njengelizwe.
Leli bhuku lithinta indaba ezimayelana ngokuthuthukisa intsha yakwele Zimbabwe. Sikhangela okusanda ukwenzakala kwele Zambia lapho intsha iphume ngobuningi babo besiyovota. Ubona ngani kukhona esingakufunda na njengabasakhulayo?
Ye, kukhona igwalo lolu luza encourage abantu abatsha ukuthi bazilwele, bazimele, bazi ukuthi isitha sethu esilwa laso ngubani njalo lesi sitha siphetheni sijonge ukwenzani. Okwenzakale kwele Zambia kuyathabisa ukubona abantu abatsha bebambana besiyalinda amavoti abo okutshengisela ukuthi kusasa lelitsha labantu beseZambia solukhanya bakwanisile ukuzilwela bazikhulula kubantu kade besithi bazabe bezoletha utshintsho kanti labantu abazoletha utshintsho bazobhidliza. Njoba thina silungiselela lothu kwethu for 2023 lami ngiyabambana labantu bonke abeZimbabwe intsha yonke ngikhuthaza ukuthi kasibambane nini sirejista ukuvota ngiyathemba ukuthi ibhula liza kuthaza intsha ukuthi labo bekwanise ukuyazinela, bekwanise ukuthi bazilwele ukwenza ukuthi amavoti ethu esiwavotileyo akhanye.
Kuyini okufisa ukuthi ozabala leli bhuku akufunde okumayelana ngembali yakwele Zimbabwe?
Ngifuna intsha ifunde ukuthi sisuka ngapi, kustruggle for a free Zimbabwe, kustruggle ye democracy ukuthi sisuka ngapi, njalo sisiya ngapi, njalo sikhanyeleleni sisiya ngapi. Njengelizwe leZimbabwe ngikhanyelela ukuthi bafunde into eziningi, babone ukuthi isitha esila naso it's bigger than what they think, and bafunde ukuthi sibambane njengentsha, sibambane njengelizwe leZimbabwe, bafunde ukuthi to protect their own vote, bazwisise kahle kahle lembali yegugu round ukuthi yasuka ngapi, njalo isiya ngapi, iqonda ngapi, kumele kwenziweni ukuze siqolelane sidlule kuleyo iparty yegugu round. Ngoba kunje sikhuluma ngegugu round, abanengi ungakhuluma lentsha phandle, ngithema mbhalele ibhuku ngingaxoxa labantu abatsha kakhulu, ngibabuza ukuthi lizwisisani ngegugu round. Abanengi babe kutshela ukuthi asikwazi ngakho, akwadlula it's past, but sifuna bezwisisise ukuthi into why sikhuluma ngakho ukuthi igugu round yayingasonto encane, it was a genocide.
Hayi, isikhathi sesidliwe kumangoyo, inyasha gqiba lengxoxo.
So abafuna lolu gwalo bengangithinta ku +26377649813.
Lo ngumnumzana Nyasha Kwazemba, umlobi wogwalo olulesihloko esithi The Struggle for a Free Zimbabwe. Obexoxa ecingweni lo Mike Obe we Studio 7. Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors libe ngujikile obhanqa 0-0 lele Bafana Bafana elaseSouth Africa namhla emini. Intathe izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Athani azabhekana amaqembu athile ama-Warriors elaseZimbabwe kanye nele Bafana Bafana elaseSouth Africa kungeleleni elisekulitshayela emambuleni lempumela ichiwo mabili la maqembu elomhlomelo owodwa ngalinye kusika sika-Group G semidlalo yokudinga amaqembu azancindisa kunkezo yamazwe omhlaba e-World Cup Qualifier. Obebukelela umdlalo osibonakaliswa Ndlovu uthi umdlalo wanamhla bekuyisidudu ebesingabukeleki.
Ibhora lakhona belingachazi. Ngazi ukuthi kumbe ukuthi ama players amaningi aweZimbabwe asakwanisa ngokubuya le South Africa layo. Lamhla bengandlaleli ukungicaceleyo. Ngingazi kumbe ikhokho nokuthi league yabo layo isanda kuqala. So kuyaphambila ngazi sibili ukuthi singakwanisa ukuqualify thina eZimbabwe.
IZimbabwe le South Africa zikusibasa ka group G ndawonye le Ghana kanye le Ethiopia zona ezidlala namhla ebusuku ngomvulo mhla zisithupha. Iqembu le South Africa lizemukela ele Ghana ukuthi ele Zimbabwe lizavakatshela kwele Ethiopia ngolwesibili mhla zisikhombisa. Ekupheleni kwemidlalo yezibaya amaqembu azaqeda ehlezi phezu kwezibaya ezilishumi azafakwa embizweni yaxegwe. Kugcine kusele amahlanu ukuyiwaza kuyadlala komncintiswano wezwe zomhlaba uzaqhutshelwa elizweni laseQatar ngomnyaka ozayo. Umqhudelwano phakathi kwelizwe leZimbabwe leSouth Africa uqhubekela phambili kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leZimbabwe elizintshantshu zomdlalo wenguqu wabesifazane eleBlack Rhinos lizadibana lele Mamelodi Sundowns laseSouth Africa kudingwa intshantshu zesigaba seCOSAFA. Iqembu elizanqoba kusasa lizakuyaphathela kumidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi laseAfrika ezaqhutshelwa elizweni lase-Egypt ekupheleni kwalo nyaka. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanje.
Woza Friday namhla silomculi weRumba uHonest Kamanga odume ngegama lokuthi Madala Boy ephethe idlalade lakhe elitsha alethule ebambisanelo Allen Ndoda. UMadala Boy ucula ekwele South Africa njalo idlalade lakhe leli lilesihloko esithi Impi Yamatshe. UNtungamulinkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Thank you. Boy ungomunye wabaculi bakuleli abalohlonzi asebeleminyaka leminyaka besemculweni. Nangu elonda imbali yakhe
emculweni lana ngiqale ngo-1986 ngisafunda mperensipele umfana wasesikolweni ngiqala music waze wathi ngo-1997 ngemva kokuba ngeke ngacula lamaqembu afana laboNdolwane Super Sound ke ngingomunye womsunguli walelo qembu. Kodwa ke okwaba kuhle kakhulu ngo-1997 lapho engaqala ke ukurekhoda idlaladalane lokuqala. Ngiyaqhenya ukuba ngizalwa intombazana yasesikhalangeni njalo ngilako khona lokhuyana ukuthi ngumuntu waseMalawi ngiyasa ngizalwa ngubaba okuya eMalawi.
Idlalante leli lilengoma eziyisithupha ezibalisa ethi likhona na umangobongobo eqede ejika impi yamatshe liyasewula kanye lale ethi udlala ngami. Litholakala njani idlalate Dallas?
Mangabe ufuna ingoma yakwazi ukusithinta ku 081 736 1796. Bese kusithi ke kwabanye abakude kakhulu siyakwazi ukuthi singene kuma digital stores ku YouTube nikwazi ukudownloada izingoma.
Abalandeli ubachiyela wapi amazwi?
Ngizathanda ukubonga kakhulu abalandeli, ngibonga kakhulu yena kwayena uAllen ukuthi sikwazile ukusebenza umsebenzi wethu utshengisele njalo uthando lokuba umculo uyawuthanda ngokuza from ebuya eEngland landa ukuthi ezokwenza izaladi lelo kuJupiter. Ngiyabonga ngimi uMadala Boy inyasa elidala umsana wona ngiyachikalanga abanondizini bakwazo ngiyintalazi siwona kwakho nakubalandela.
Uphuma ke enkundleni uMadala Boy ehamba lo Allen Ndoda ngale
esiuphiwa ngu-Honest Kamanga odume ngegama lokuthi Madala Boy kudlala delakhe elitsha alithole ebambisane lo-Allen Ndoda bacula ke bese-South Africa. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ibandla le-MDC Alliance elikhuthaza uhulumende ukuthi alungise elithi ingxabangxoza ekwinkampani yezukho ngokuvumela ezinye imoto ukuthi zithwale abantu. Wayengumantshiki obulawa njalo elilunga lebandla lezaphu uMnumzana Johnson Mkandla kasekho. Siluqeba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga nisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.